sibona thina kuma elections laza ukubuya bese sizimisele simelele opposition uma ingabi ikhona ngisho ukuthi uma ingabi ikhona ngoba asiyiboni ku ground okuzobana thina njengebandla lezani elezani PF abethu abantu sebezimisele ukuthi sivote sibisele umongameli welizwe sibisele ama MPs ethu sibisele njalo amasi ngenise njalo ama councillors ethu angabe ikhona futhi njalo amasi
ye kodwa siyabona ukuthi noma kunjalo baba Nkomo kulabanye abakhona nayo bathi konoko ke okwenziweyo ama primaries wanayizwanga kuhle njengoba omunye sethu sokuthi hayi mana wena akumelanga ungene yacine la isithi hayi lami sengimile khonokho ke akusuze kulilima zeyini
abangabe bekhuluma njalo ngabangekho kubandla lezamtf abangabe labo kade bekhanele kwaba abakhawulelayo kodwa thina kubandla lezamtf lama-candidates ethu wonke omabili langendlela okhulunywe ngayo kube lezizathu zokuthi ukubona ihlela okubonisene ngakho kwaba yindlela zokuthi omunye wavuma wazibhalela incwadi ukuthi hayi asemsekela ngulowo omunye okhona so obviously i-opposition yona yabi kade kukhanele layo ngezinye indlela labanye labo ukukhale ngezindlela kodwa kubandla lezamtf thina sikukhaleleyo ukuthi hayi osengivunyelene kosengivunyelene abantu sebebambeni ibandla selibambeni njengebandla akulokunye abantu abakuswelayo lawongaba lokukhonona lapha nalaphana kodwa iqiniso likhona ukuthi sesingena njengabantu banye njengebandla linye sikhankasela upresident sikhankasela ama-MPs sikhankasela ama-councillors okukhononako kwabantu bangabe ukhonona nabo zene zabo izizathu kodwa ezingeke zisebenze ezisebenzayo yizona ezenza ukuthi khona ahlelwe ngama-candidates yibobo labo abakhona
ye kodwa lizanqoba njani abantu phela bathi abasuthiseki ngokunye okwenzekala ezimbabwe kule nto eziningi kakhulu okunye indlala okunye njalo bathi phela izimbabwe idola lalo lalisela mandla ngitsho kancane ngakho badla iingqiqo zomlomo ungathini ngakhona
ngoba bethu vele sinqobe isikhathi sonke yabona into eqhuma ngabantu ayiqalisi namhlanje ukuthi abantu babuthelele okubi ngebandla elabe libusha wonke umuntu uyakhuluma akufunayo aqambe lokhu nalokuyana leyo nalokuyana ngoba kunjalo nje ngasingakhala ngendlala oqathele ukuthi ilizwe lilime siyabona thina ukuthi uhulumende uyaphathisa abantu ukuthi balime indlala kwesi sikhathi iyanqobeka nalapho kuyabe kulenzela khona uhulumende akula muntu oseyowafa ezimbabwe kulayo indlala.